Umkhuhlane we-COVID-19 uya umemetheka ezweni, abantu bethelelana, osokwenze abe-Community Working Group on Health baphume ijumo bencedisana labe-Council yakoBulawayo ukuhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Community Working Group on Health, uMnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uZulu bebhoda lama-youth centers wonke edolobho lakoBulawayo.
So thina njengenhlanganiso sokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli, kakhulu khathi sibe silapha kuma-youth centers koBulawayo, khangelele imzilikazi, impophoma, ilobhengula kanye leTshabalala, lenjube lephumula. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama-community leaders kumbe ama-community structures, kungabantu abavele besebenza labantu, kungabantu abale-influence ku-community, ukuthi kula bantu abaza kuya ngaphandle kusigaba lapho abahlala khona bayefundisa abanye. Sibone ukuthi siqakathekile ukuthi nxa singafundisa abantu laba, yibo abalamandla ukuthi bayinfluence abantu ababalandelayo.
UMnumzana Morgan Shumba wasemzini weTshabalala uthi abakuthole kule imfundiso baza kudlulisela phambili kwabanye.
Besifundiswa ngeCovid lokuyivikela kwakhona. Kuningi sikufundileyo, indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi siyivikela kanjani, labanayo sibancedisa kanjani esigabeni. Sibone ngani ngalokho esikufundisiweyo lathi sizokuthatha siyokudlulisela kuzakhamuzi esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale. Indlela yokuba nama-symptoms angkhona ukuthi abantu sibabona kanjani sifundisiwe, okungangokuthi sibone ngani kuyosiphathisa njengoba bekukhanye ngani akho umuntu owazi ukuthi leli gcikwane ligcikwane linjani. Kodwa namhlanje sesihlonyiwe ngezikhali langama-symptoms.
Okusekelwe ngomunye njalo owetshabalala unkosikazi noMagugu Msipha.
Sifunde okuningi kakhulu, sifunde nge-COVID-19 ukubana singayipreventa njani, ukubana singahlala njani labanye esigabeni. Izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngayo lo mkhuhlane. Esigabeni seTshabalala njengobana khonokho ukuthi yabungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu, but singathi abantu ba-denial, but siyazama ukuthi sizame ukuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutholi.
Beqeda izifundo, inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamatshumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19, kwathi abalitshumi batshona, oyedwa wabo engowakoBulawayo. WoBulawayo kulabantu abafika phose 199 abalomkhuhlane we-COVID-19. EmaThebeleland North khona kulabantu abalitshumi lasificamunwemunye 19, kuthi eMaThebeleland South kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 ababanjwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lo lokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho, sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,292 ababanjwe belawo, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,093 yibo abagulayo. Abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo, kuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,010 sebasila. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.